ilanga leli elinanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation, libone intatheli zindaba ezisebenzela imisakazo namaphephandaba atshiyeneyo zibuthana ehoteleni eHarare zikhulumisana ngenkinga ezihlangana lazo ekuphatheni imisebenzi yazo. UTracy Chuma oyintatheli zindaba eHarare uthi uyaziqhenya ngelanga lanamhlanje ngoba litshengisa ukuqakatheka komsebenzi wakhe.
Njengentatheli zindaba ngiyathaba ukuthi kule langa lokuthakazelela umsebenzi esiwenzayo. Lokhu kutshengisela ukuthi umphakathi uyawuqakathekisa lo msebenzi.
Intatheli zindaba eziningi zithi loba kule langa lokunanza umsebenzi omkhulu eziwenzayo zifisa uqakathekiswe ukuphathwa kwazo, zihlonitshwe lapho ziqhuba umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba ilizwe leZimbabwe lilembali yokuhlukuluzwa kwintatheli zindaba, ikakhulu ngesikhathi sokhetho lapho inkokheli zamabandla ezombusazwe zilakho ukuthethisa loba ukutshotshozela ukutshaywa kanye lokuboshwa kwentatheli zindaba eziyabe zilobe kumbe zisakaze imicabango ehlukene leyabo. Loba inhlanganiso ezimela intatheli zindaba ziqhubeke zikhulumisana lenkokheli zamabandla ezombusazwe kanye lamapholisa ukuthi zihloniphe umsebenzi wazo. Ukubotshwa kwazo lokhu kuqhubekela phambili. UNonhlanhla Ngwenya osebenzela emsakazweni weKhora FM eHarare uthe uhulumende kumele abone ukuthi intatheli zindaba zivikelwa kulokhu kuhlukunyezwa kungakhethi ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Kuba yintatheli zindaba kumbe useZimbabwe kumbe ukwamanye amazwe eAfrika kumbe amazwe nje jikelele emhlabeni, akusomsebenzi olula. Sasike sezwa indaba eziningi ezabanye abezintatheli zindaba besifazane kubo Iraq, kubo Afghanistan, India, asebeke bahlukumezwa, abanye babulawa lokubulawa. And eZimbabwe lapha ye akukhona ama cases of intatheli zindaba ezihlukumezwayo goqela abesifazane.
Udaba egudwini emhlanganweni wanamhlanje belungolokuthi uhulumende kumele aguqule imithetho enciphisa amathuba okuthi intatheli zindaba zithole imisebenzi. Uhulumende uthi imali evela phandle kwelizwe iqondane lokusungulwa kwemisakazo emitsha akumelanga edlule isilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini, i-20% yaleyo ezasetshenziswa, ngoba efuna ukuthi imisakazo elizweni ibe sezandleni zezizalwane zeZimbabwe. Kodwa inkinga ngalokhu yikuthi sekwenze iningi labo somabhizimusi baphandle abafuna ukusungula imisakazo bengenelisi njalo sekuphethe ngokulutshwana bemisakazo elizweni, ngoba uZulu waseZimbabwe akala imali yokuthi enelise ukusungula imisakazo le eyedwa. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.